ezindabeni zethu lamhlanje. Abethwazana abalandela amabandla atshiyeneyo benza umhlangano omkhulu kobulawayo wokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Amalunga edalela iphalamende ahlangana labantu abatshiyeneyo eHarare. Lamhla sixoxa lo Nomalanga Ndlovu osengene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Kulamabandla amaningi azancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Elakho yilithi, uzimisele na ukuvotela ibandla lakho? Lingakhuthwa ngezemidlalo. Kuwoza Friday, lamhlanje silomculi we-Afrokwasa, uZibusiso Ndlovu, ocula enguziwe ngoma. Useledlalade elisha elithi Ngivuswa Isililo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngengozi yomgwaqo okubhubhe khona abantu abangama-43 lezinye ingozi ezifanayo. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingachuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.